So we see card is in Dabago VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesine mhla ka 23 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umthetho ndaba we High Court kobulawayo namuhla unqume ukuthi umeli wabulilima edalela eParliamente umnumzana Dingo Moziphuthi wachilibezela ukukhetho olusanda kwedlula ngakho kumele kwenze ukhetho olutsha kulesi sigaba. Ikansili yeHarare isihlela ukuba kusungule uhlelo lokubopha abaphila ngokuthengisa abasebenzela emigwaqweni lendaweni ezingekho emthethweni. Ikatha ithi ukukhululwa kwabathunjwayo empini ye-Israel Hamas kanye lokumiswa kwempi okwesikhatshana kulakho okwenziwa namuhla kulandela ukulotshwa kwesivumelwano sokukhumisana umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthetho ndaba we High Court kobulawayo namuhla unqume ukuthi umeli wabulili mayedalela eParliamente umnumzana Dingo Moziphuthi wachilibezela kukhetho olusanda kwedlula ngakho kumele kwenziwe ukhetho olutsha kulesi sigaba. Uphuthi ongumsekeli kamphathi ntambo obona ukuhanjiswa kwembiko wamangelelwa ngwayencintisana laye owebandla le-CCC unkosikazi Bekezela Maplanka. Yena otshele inkantolo ukuthi uphuthi wethusela abantu esithi bazawubulawa benyekela ukuvotela yena leZANU-PF. Umahluli wedale ulaye izekhi ukuthi yenze ukhetho olutsha ebulilima. Umnumzana Phuthi yena ongazange aphikisele ludaba emthethwandaba kumbe ukuthumela amagqwetha utshele iStudio 7 ukuthi akazi lutho ngalo. Sixoxe lo nkosikazi Maplanka yena othi usemelele ukhetho lwe-by election.
Mina ngiyabonga kakhulu njalo ngiyajabula ngalesi sinqumo okuthi khona vele ekuqaliseni kwakungayenziwanga izifiso zabantu ngoba uDingo Moziphuthi watshontshela abadala ukhetho lwabo wayenza izifiso ezanelisa umoya wakhe nokuthi ezanelisa umde umphakathi wobulilini. Ngokunjalo-ke mina ngithokozile kakhulu ukuthi sesizabuyela futhi ukhetho lolu luqalise kutsha abantu bebulilima ukuze nabo bathole ukuthula bathole ukuthokoza njalo.
Kahle kahle lithi walutshontsha njani ukhetho belilobufakazi bani enkantolo?
Ye, besilobufakazi bokuthi ngelanga lokuvotwa elamhla ka-23 August okwenzakalayo ukuthi uDingo Moziphuthi wayenika abadala ukudla okwakuphekiwe kuma-polling stations number 2. Kwakunamathebuli awefazi ayebekiwe within 300 meters. Number 3, uDingo Moziphuthi wayenabantu bakhe ababe intimidator besesabisa abadala bebatshela ngokuthi bangavotela eyinye iphathi engasoZANU-PF bazabulawa banyamalale bathisele imizi kumbe bengaphiwa lokudla. Okunye futhi ngi-eda phezu kwakhona lokhu engikushoyo isimanga saba yikuthi indawo ye-constituency eyaba lama-assisted voters angu-1800 and something almost 2000 assisted voters kwathiwa ngabantu bonke labo abangakwanisiyo ukubhala lobukubahla.
Siyabona ukuthi isinqumo lesi lokho okuthiwa yi-default judgment okuphiwa nxa umuntu ekelile ukuya enkantolo uba buphuthi kazange avele ngitsho lelanga elilodwa.
UDingo Moziphuthi kazange aphendule ngitsho langelanga elilodwa esiyamukele amasamanisi okutshengisa ukuthi kazange ahloniphe umphakathi wekulilima njalo kazange ahloniphe umthetho weZimbabwe.
Kodwa amasamanisi afika kuye ngoba sike saxoxa laye wathi kazi lutho ngalolu daba.
Hayi, amasamanisi afika kuye sinamaphepha wonke nokusayina asayinelwa akulalutho olutshengisa ukuthi uDingo Moziphuthi kazangamukela amasamanisi. UDingo Moziphuthi wamukela amasamanisi kwabhalwa phansi ukuthi wamukela amasamanisi kwasayinwa njalo nxa sasingamtholanga bathi zadinga futhi indlela yokuthi azathola amasamanisi. Amasamanisi wayamukela, uyakwazi ukuthi wayamukela.
Ngisho legqwetha lakhe kazange athumele igqwetha ukuthi lizomela enkantolo.
Hhayi, bekungalagqwetha lakhe. Bazane vela zishuphe okuziqiniso lokuthi konke esasikutho esakubonayo ngamehlo wethu sakufakaza sakuhambisa emthethwandaba kwakuliqiniso ukuthi watyontsela abantu ukhetho. Abantu bebulilima badanile kakhulu, bazibona bengabantu abanyindezeleyo bokuthi bakhothelwe ngumuntu abangazange bamkhethe.
Unkosikazi Bekezela Maplanka ngwancintisa kukhetho lokudinga umeli webulilima ePhalamende emele ibandla le-TCC. Izakhamizi endaweni eziningi zenyakatho lezansi emaNdebeleni zikhala ngokuthi seziphelele zinkomo ngenxa yendlala. Eziningi zazo ziyachuba ukuthi ezinye ziyabanjelwa edakeni emadamu asesitsha lapho zizama ukunatha. Izanusi zomkhathi zithi izulu lizasilela kakhulu eZimbabwe lasemhlubulweni wezansi ye-Afrika lonyaka ngenxa yesomiso esilethwa liyezi le-El Nino. Isakhamuzi seJuchume ePlumtree umnumzana Difa Dube uthi usefele zinkomo eziyisithupha.
Okwalumnyaka kwabunkomo kunzima kakhulu. Kunzima sibili kakhulu ukuthi imbola ingathi iningi lethu kuza sishiya sesiphethe imikhuhlane yezinhliziyo leminye imikhuhlane eminye esingayaziyo ngenxa yokucabanga kakhulu ngokubona inhlekelele oyibona isenzakala idaleka phambi kwakho yokulahlekelwa izifuyo. Izifuyo njengoba sazi ukuthi izifuyo yiyo amabhenki esiwathembileyo kakhulu ensukwini zanamhlanje, kodwa-ke nxa ubona kujabalala phambi kwamehlo wakho kungela solution ukuthi ungenzani kuba yinto enzima kakhulu. Ngoba nxa ubona ulahlekelwa izifuyo ezifika kubo 6 ngesikhathi esisodwa and njalo nxa uthi usakhangela isimo akula nto etshengisayo ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo noma ukuthi ungatshintsha isimo maduzane, okuthi sasele possibility ukuthi njalo inani selingabuya liqhubeke njalo likhuphuke kulelo selivele selikhona. Isimo sibi kakhulu, amadamu amaningi njalo kubo masendi khona ngale lamanye amadamu asephelile amanzi. Into esiyibona phambi kwamehlo ethu ngoba umkomo abanye sagcina ukuyibona kudala kakhulu iminyaka eminingi edlulayo, over 20 years ago, into esiyibona isenzakala kathesi.
Sesike saxoxa ngamadamu afana labo Mabhongane lamanye amaningi khona ngapho ePlumtree. Dube lisithi kasabambi amanzi ngoba siyagqibeleka, lokhe kunjalo yini kumbe siyalungisiswa?
Udaba lokho lusafana leminyaka edlulileyo ngoba akula tshintsho lukhona. Abantu bayazama abanye kwezinye izigaba ukuthi batshaye izimali ukwenzela ukuthi mhlawumbe bahambe bathole ama-stationery angahamba ayekwenza ukuthi ayegubha amadamu akwazanga ukuthi akhiphe udaka loluyani kwenza ukuthi amadamu angaphangisi ukoma. Kodwa-ke isimo asikakatshintshi njola kancane. Mina bengakutsho ukuthi ngibona ingathi bekufanele ukuthi uhulumende akazame ukuthi ama-parliamentarians ethu abazame ukugqugquzela uhulumende ukuthi afake ama-regions ethu kubhajeti ikakhulukazi indaba zamadamu ukuthi bayenelise ukuthola imeshinari ezaqondana namadamu kuphela, ezayenelisa ukuthi bayewagebha kakutsha la madamu lawa bakhiphe udaka loluyana olosibiza saltation okuza kwenza ukuthi amadamu nxa engaba namanzi ayenelise ukuthi abambe. Uhlupho olukhona njengasedamu lasemabhongane, uhlupho olukhona ukuthi ngale kuyanda kakhulu inyamazane ezifana lendlovu ngoba iWange National Park amanzi asephelile akusela lutho. Ngokuphela kwamanzi eWange National Park sekusenza ukuthi indlovu zibuye zonke zizongena laphana emabhongane. Nxa kuqeda lapho, nxa sekunjalo bese sithi indlovu nxa zingavele zingene zivoqa udaka kakhulu, inkomo nxa ingangena emanzini ingakagcwalisi amanzi esiswini iyabe isaselula umzimba, kodwa-ke ingavele nxa isivele yanatha amanzi khonale phakathi ukuthi iphume idlule udaka lolo seluvoqwe zindlovu sokusuka kube nzima kakhulu. So laphana kuyadingakala ukuthi into esake sabaxwayisa ngisho labe-campfire ukuthi ngalokho kuyagejwa i-trench njengalokho kwakusenziwa kudala kumakhanezi ukuthi ngesikhathi thize kuyavulelwa amanzi emabhongane phana amanzi ahambe elandela ikhanele esiya khona le kutu ekhangele khona le ngathi akhangele eWange National Park. Kwakusiza kakhulu ukuthi indlovu zingabuyi zizofika edamu ngoba nxa zibuya zivoxa ngaleyana indlela leyana esingakutsho nje kathesi ukuthi imabhongane isawe dead trap. Inkomo zifasa kuzonke noma nje kusasele ncosane yamanzi esasekhona, kodwa-ke ubunzima obukhona laphana kunzima kakhulu.
Umnumzana Difa Dube isakhamuzi seJuchume ePlumtree obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7. Untungameli uxoxa njalo lesakhamuzi seCholocho umnumzana Believe Gawule laye othi sebephelelwe izifuyo.
Umbono wakho namuvi okungangalisayo. Kunendlala eyabantu yokudla, abantu abanakudla, abantu njalo Nkomo ngesikhathi sethu abanamali, imali vele kayikho. Nanxa impumputhu zikhona kodwa abantu abayenelisi ukuthenga Nkomo. Umumo lona lapho esiphila abantu abaphila khona eSouth Africa ngale imali azisabuni kuhle. Okutho ukuthi phakathi kwedumo sile bantu kube sekuba nendlela futhi ezifuyo. Abantu abaphila ngazo izifuyo bato ziqatha bazithengiseki. Izifuyo zabona ziphila ezithengela ukudla ngabantu abavelela ngalani mali abayengelelisi ukuthenga khona kwabo ukudla. Umumo wakho namubi kakhulu, Nkomo ziyacuba. And then kuzatshiya abantu phakathi komumo omubi ngayizili lingabe lokhu lidonsa lingani. Siphakathi kwenkinga simile emangalisayo edinga ukuthi ngaba kuthiwa ezinama NGOs la angalesihlawula angenele ancedise ukuthi abantu batholi ukudla bezifuyo lazo zisinde.
Kwezinye indawo Baba Gawule, ikakhulu ePlumtree kubo Gwanda, zibi kwasezinamathela edakeni Inkomo zisifa. Lapho zizama ukunatha emadamu ngoba kusela manzi. Isimo elisibonayo la nini khona ngapha eCholocho?
Sila-ke Nkomo kwangcono kulaba abayikhona Inkomo kusiba nodaka kathesi amanzi echitha kathesi. Sila vele kwezinye indawo Nkomo amanzi kazange abe khona umnyaka lowo. Kube sebaqala ukukhotoza khona lemuva kobo-January kobo-February. Umnyaka wonke abantu bezikhotoza. Kwezinye indawo kwaba lokuyindoswana nje kwamanzi okuphele emuva khona lingabo-April May kade sekuphelile amaphila angasela lutho. Zisilonyaka vele kube umnyaka omubi kakhulu esigabeni sekuthotsholotho ngoba kade kulokhu yisikhathi okuthi abantu bele kube bekhotshoza nabathesi abantu bele kube bephila ngokungamanzi ezinjini nala okuphontshelwa amanzi akhona kwezinye indawo nakwezinye indawo kuyahlupha ayahanjelwa futhi amanzi akhona.
Inhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ngesikhathi esifana lalesi ziyabonakala yini? Bakhona abathola uncedo?
Okumangalisayo Nkomo ukuthi abantu inhlanganiso lezi lonyaka angiziboni zibuya kakhulu ebantwini njengeziyazi kwenzi kweminye iminyaka. Angazi ukuthi imbangela kuyini. Kungale kuphuli iyananzela eminyakeni ethile inhlanganiso lezi ziyazibuye zihlola nje ukuthi kusetshenzwe njani, kutholakale njani. Kodwa kwazise ezinye zakhona ekuqaleni ngalezi zibona ukuthi isivuno zange sisehlise. Zibe khona ezinye inhlanganiso eziza kubona khonokho. Kodwa kwazi akuzange kube lolutho olwenzakalayo. Lakathesi kunje nje akula lutho olukhona. Akula inhlanganiso zenu ezithi zikhangeleleyo ezokuthi ezabo-WFP zibuye zincedise abantu bathole ukudla. Kumbe bakhangele ukuthi umumo wesimo nezifuyweni kwazise futhi kwesinye isikhathi labe nceda nezifuyweni izifuyo i-stocksheet yakuyestocki distance esishiphileyo sileda zinhlanganiso lezi. But lonyaka hhayi Nkomo asibabona sazi ukuthi kuyimbangela kungabe kuyini.
Kuyini ongathanda ukukutsho kunhlanganiso eziphathisa abalambayo okhuluma ngazo kanye lakuhulumende?
Esingakutsho Nkomo ukuthi khonoko kukhangelwa kumele kwenziwe amalungiselelo. Inhlanganiso lezi ezivonakalayo zikhangela zingasincedisa futhi ukuthi zikhangele phambili abantu bangancedisa njani ezibhakeni. Uhulumende laye ngancedisa njani ngoba uhulumende laye kumsinda engeke kukwanise ukukuphakamisa. Kuyaye kuthiya ukuthi inhlanganiso zi-WFP nezinye zize phambili zizokhangela umumo khona njebe zidalise ukulungiselela ukuthi ngalo mnyaka kusiyakufika kona u-2025 ekhona indlela zokuthi bazangena njani ezigabeni bancedise bengabuyiswe kuyonakeli bahle balungiselele. Ukulungiselela Nkomo kuqakatheki kakhulu. Bahle balungise umumo wakhona ongakaze kufike ebangeni elibi balwisane nawo umumo naleyo ngesikhathi behamba sihamba siya phambili njengoba nje kuyakhanya ukuthi nalo nyaka kunje nje umkhathi nalowo uyathengisa Nkomo ukuthi akulanto e-right lapho umnyaka lo. Umnyaka lo uzaba yindlala kube yindlala futhi ezifuyo.
Umnumzana Believe Gawule yisakhamuzi saseCholocho. Ikatha ithi ukukhululwa kwabathunjwayo empini ye-Israel le-Hamas kanye lokumiswa kwempi okwesikhatshana kulakho kwenziwa namuhla kulandela ukulotshwa kwesivumelwano esikhangelelwe ukuphathisa abantu makhaza esihlangeni seGaza. I-Israel yona ithe ukukhulumisana kusaqhubekela phambili njalo ikhangelelwe ukuthi abathunjiweyo baqale ukukhululwa ngolwesihlanu. Phansi kwesivumelwano lesi, i-Israel izakuma ukuhlasela eGaza okwamalanga amane, iHamas yona ikhangelele ukuthi ikhulule abesifazane labantwana abangamachumi amahlano. I-Israel yona ikhangelele ukuba izakhulula izibotshwa zePalestina ezilikhulu namachumi amahlano, 150. Akukaziwa ukuthi abathunjwa iHamas abazakhululwa yizizalane zawaphi amazwe, kodwa iziphathamandla zeMelika zithi zicabangela ukuthi kuzakhululwa izizalane zalolelizwe eziyisitshiyagalolunye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Udaba lolu lubonisa nje isigaba sokuthi sokungathi kulokuvumelana kubambele imithetho yezimpi elawula umhlaba, i-Geneva Convention, ukuthi kuvamile nje ukuthi ngakuyisikhathi sempi ngake nabanye abathunjwe ngesinye isitha nabanye abesitha abathunjwe ngangapha kube lokuthintana nje ngezibotshwa. Lokho kuyimvama nje ngesikhathi sempi kuvamile ukuthi kube lokuthintana, kodwa esikufisayo ukuthi kube lokuveza kokuxoxisana phakathi kwamandla alwisanayo. Ngoba ukuthintana kwezibotshwa akuvamanga ukuveza ukuthi sokusiya ekuxolelaneni phakathi kwamazwe alwisanayo. Kuvame nje ukuthi kubonise ukuthi sinokuvuma ukuthi ye kuyingxenye yokulwa kwakhona ukuthi ziba lethuba lokuthi zithintane izibotshwa zempi, kodwa akwandanga ukuthi kuzame ubonise ukuthi sekusiba lokuxolelana phakathi kwamazwe alwisanayo.
Ngiyasikubona kusenzakala lapha, singakhangelela ukuthi impi leyi ibisiseduze lokuphela na?
Inhliziyo yobuhlungu kumele siyikhangele iqinisele ukubana impi leyi inezigaba eziningi ezikuyo, ayitshengiseli ukubana ngabe iseduze lokuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi leyi iHamas ngendlela nayo lokhu ihlasela ngayo icasha ngaphansi komhlabathi, izayele izimisele ukubana ivele iqede nohlangothi lweHamas. Ngakho-ke lokhu ukuthintana kwezibotshwa akutshengisi ukubana impi asitho sithengisele sokubana impi ngabe sisiye emaphethelweni, ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe alwisanayo. Kumele kube lokuvumelana kokuxoxisana nokukhulumisana umlotho, kodwa nasikhanye la lapho abaxoxisana khona olumhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela elitsha nje ngolunye uhlangothi.
Ukuqhubekela phambili kwempi leyi, okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Afrika, i-South Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithi ngoba kugcine kube kulezinye izintatho ezigcine zilawule umlotho. Ngikhala ukubana amazwe aseAfrika leZimbabwe ikakhulu elizweni leseAfrika belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho omhlaba jikelele, lapho esingathi besibona ukusiba le-inflation umhlaba wonke jikelele. Pho-ke ilizwe leseAfrika liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel ye-Hamas, okuthi ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe leseAfrika, njalo kungathinta umumo womnotho elizweni
lo. Ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, ekhuluma le-Studio 7 esecingweni ngoBulawayo. Ikhansili yeHarare isihlela ukuba kusungule uhlelo lokubopha abaphila ngokuthengisa abasebenzela emigwaqweni lendaweni ezingekho emthethweni njengendlela yokumelana lokusabalala kwesihudo sekholera, kodwa abaphila ngokuthengisa bona bathi kabayindawo ngoba yiyo yodwa indlela abalayo eyokuziphilisa lemuli zabo. Kubika uPraxitis Jeremiah.
Ngolwesibili uhulumende uphe umunisipala weHarare umlayo othi ngemva kweviki eyodwa kumele abe sephume le ndlela yokuthi akhiphe abaphila ngokuthengisela endaweni ezingekho emthethweni kulelo dolobho. Uhulumende uthi nxa umunicipal angihluleka ukuphuma lamacebo lawo okuqhuba lolu hlelo, yena uzangenela aluqhube ngokwakhe. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kaMeya weHarare uMnumzana Love George Tengu yehlule njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa umgcinisihlalo wekomiti yekhansili ebona ngezamabhizimusi amancane uMnumzana Wombera Ishe Nende utshele i-Studio 7 ukubana ikhansili yakhe ibivele ihlele ukusungula lolu hlelo uhulumende engekethuli umlayo lowo. Kodwa omunye ophila ngokuthengisa emigoqweni yaseHarare uMnumzana Thabani Banda uthi ngaphandle kokuba batholiswe imisebenzi abalayo enye indlela yokuziphilisa.
Siyakwazi ukuthi lathi kumele sisebenze sizivikela kukholera, kodwa asilayo enye into esingayenza ngoba ekugcineni kumele sithole umsebenzi, sithole ukudla, sigcine izimuli zethu. Athina lokho ku-ultimate amasilani lakho, esikufunayo yimisebenzi, sifuna besinike imisebenzi, sithole ukunakekela imuli zethu kuphela thina.
Esinye isakhamuzi saseHarare laso esiphila ngokuthengisa uMnumzana Strike Dube uthi akulula ngesimo somnotho esikhona elizweni ukuthi baziphilise ngaphandle kokuthengisa.
Lokho kuhlupha ngokuthi thina sikwazi umthetho abawusebenzisayo, kumbeni kule statutory instrument, kumbeni kule emergency decision, asikwazi-ke khonapho. Kodwa ngamafitshane kunzima ngenxa yokuthi umkhono wethu besiziphisa ngokuthengisa.
Udubo lekholera soluhluphile hatshi eHarare kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele, ngoba sezilishumi lasikhombisa iziqinti ezibekwa zilokusabalala kwekholera. Ngokushona kosuku lwayizolo, abantu abedlula 1,092 bebesebebanjwe bele kholera lokhe yaqhamukayo ekuqaliseni kwalo nyaka yabulala 200.
Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change likhangelane lobunzima bokudonselana ngemva kokuba uZithi usaphethe isikhundla sikanobhala waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangwe exotshise amalunga alo ePhalamende, eSenate kanye lesemakhansilini. I-CCC ithi indubo zayo zidalwa ibandla leZANU-PF njalo isethesa ibandla leli umlando wokuthumba, ukuhlukuluza lokubulala amalunga alo, okuyinto elandulwa yiZANU-PF. Konke lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lwama-by-elections. Okuhlaziya lolu daba sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso esekela iZANU-PF Air Forever Associates Zimbabwe FAZ, uMnumzana Kudakwashe Munsaka, lowaye ngumsekeli kameya wedolobha lakoBulawayo owaxotshiswa umsebenzi ngumnumzana Chabangu, uMnumzana Donaldson Mabutho owe-CCC. UMnumzana Mabutho nguye osungula lingxoxo.
Umuntu okhona ngathi useZimbabwe uyadanisa emfort uzamanje kulukuthi sibona ama-courts e-abuser isisekelo sombuso esise-constitution sisephulwa laphana lalapha. Usukeke sisibuze imbuzo yokuthi kathi siyilizwe bano singabantu bani abangasasihloniphi isisekelo sombuso sabo.
Ye baba Msaka, lingafuna ukuthi lingenelani laphana liphendula amazwi kaMabutho.
Ngiyalibingelela abalaleli, ngithokoza ngisizwa ukujabula ngomumo esiwubona lapha eZimbabwe sikhangelane lokhetho olubuyayo, ukhetho olubuya ngemva kokubona amanye amabandla lawo aqalisayo esehluleka ukuthi elandele esithi ngesikhiwa i-constitution, besehluleka ukuqoqeka, besenza ukubana sibe sibuyela emuva sisiyakwenza izinto esasizenzile.
Ye, baba Mabutho, uyamuzwa laphana ubaba uMsaka uthi hayi abamabandla amanye lawo angaso leZANU-PF abaqoqekanga, okugoqela ibandla lakho, ukubona njani lokho?
Into ekhona ukuthi kumele ukuthi bantu bakithi sikhulume iqiniso, ngoba abantu esibakhokhelayo bayabona iqiniso, bayabona izinto zonakala siphanjaniswa laphena nalaphiyana. And mina ngibona abantu behlonipha inkokheli ezima zisima leqiniso. Njalo lapho ke bekuphambaniseke khona, zibuye futhi ziphinde zinjani zixolise ebantwini. Ngizathi ngikhumbuze ke uLokuzeni ubaba wami okhona bhoka umsako ukuthi thina njengebanja le-TCC sakhuluma kuMgceke kodwa hhayi luba kutshaba ngulo asimazi umongameli wethu waloba lezi ncwadi ezahamba zisazisa uSpeaker of Parliament, zisazisa uMinister of Local Government ukuthi hhayi bantu bakithi lo muntu lo asimazi njalo kala mandla lawo awayenzayo ehamba ke ekhupha abantu abakhethwe nguZulu kodwa ngikhuluma ngesigolo sethu, isigolo sikaMthwakazi. Abantu bakoBulawayo bazonto ebaganinwako ngento eyenzakalayo nale kuthi hhayi usuke ke ukuthi yena ke isikhulumisi sePhalamende umbe nominista wethu esuke ke engasam ekunanzeleli ukuthi hhayi bantu bakithi ngile ncwadi le yilaleyi. Anti, why ngikhetha ukuthi ngisebenzise le ncwadi le ngikhuphe amalunga aleli bandla umongameli walo ebhale ukuthi hhayi yini engilelungele ukuthi ngicommunicate ngilitshele ukuthi ebandleni lami engilikhokhela into zikhanyiswa kanje. Ngiyakwazi ukuthi baba umvoti esilayo khonapho ecingweni engabe jabula ngakhona okwenzakalayo because khona ngingathi-ke kuchaza bona njalo kubanikeza i-advantage.
Uyamuzwa yini lapho baba Msaka uMabutho, ungafuna ukuthi umphendule na?
Ngikhulume kahle Sibili, ayitsho ngikhuluma ukubana thina njengebandla singabona indlu kamakhelwane wethu esilwa layo isitsha lingakhangeleli ukubana siyafika sithela amanzi, asitheli manzi nxa izindlweni isitsha, sikhona ukuthela ipetro. Most important is kind of what it is to win ama election. We are trying to oppose the civil category. We are trying to pull the chair. What the line is corner? Hi, we are chair leader. We are the best candidate. The match can balance with the local farmers. The opposition is as leader.
Mama Babuto, sikanyele gupa election la pana malung selele nu ase menja.
Hi, amalung selele to stationary. What is carrying problem board? We are going to pull our menja. What hi? Abantu bazalaphika mhlaka 9 December.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho oyengumsekeli kaMeya wedolobha lakoBulawayo waxoshiswa umsebenzi ngumnumzana Chabangu endawonye lo mnumzana kudakwashe Msaka umkhokheli wenhlanganiso esekela iZANU PF Forever Associates Zimbabwe FAZ bexoxa ecingweni leStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Good Life Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lwabaphila ngokuthengisa eHarare abaxwayise ukuthi baphume baphele ekuthengiseleni emigwaqweni ngumanisipala waleli dolobho emizameni bekumelana lodubo lokusabalala komkhuhlane esihudo secholera. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.